ipolitiki yemelika ikakhulu yakhele kuloko kuthiwa yilocal ngakho ke akufanelanga ukuthi okwenzeke eVirginia sise sikuthatha ukuthi ikho kungenzeka ku 50 states zeAmerica zonke zile zidingo ezihlukahlukeneyo kodwa kufanele kubange ukwesaba lokwethuka kuma democrats ukuthi kambe kungabe kuhambe njani kodwa ke njalo kujwayelekile ukuthi upresident angawina ngemva kwalokho kwehle isupport yakhe ibuyikhwele njalo nxa sekusiya okhethweni olulandelayo.
Kungabe kulesandla sikalowo wayengumongameli umnumzana Donald Trump lapha yini?
Asibonakali kangako isandla sakho ungananzelela ngendlela lo onqobileyo akade campaigna ngakhona uzame ngazo zonke indlela ukuthi avalekele uTrump kodwa ke wasethatha lokho okujwayeleke ukuthi kusetshenziswe ngama-Democrats ukuthi awine ukukhathalela kakhulu abantu kwezemfundo wakusebenzisa kakhulu ngakho ke kube ngumuntu oye kulokho esingathi kusesenta wathatha abantu abangama-independent wathatha abantu baka-Trump wathatha njalo ama-Democrats abefisa ukuthi kube lomuntu onjengaye esihlalweni ngakho ke kube ngumuntu osesenta obesesiswini wangayi kulolu hlangothi wangayi kulolu hlangothi kodwa uTrump hayi kabonakali kangako.
Siyabona lokuthi usekelo esingathi ngama-ratings lukamongameli Biden luyehla kulokhu kudingisisa okwenziwayo kwama-polls singathini ngokwenza kwebandla lama-Democrats sesikhangela ukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo olwe-Congress.
Ye, kule ngozi yokuthi basengalahlekelwa yibuningi babo ku-Congress kuyo i-Senate le House of Representatives. Kanti ke njalo kusengaba lenguquko kusuka manje kusiyafika leso sikhathi ama-ratings akwakhwele kusiya ngokuthi lezi zinto abalwisa ukuthi bazidlulise ePhalamende ziyabe seziziveza ngayiphi indlela. Ukuwa kwama-ratings kamnumzana uBiden ayawa abuya akhwele kusiya ngokuthi yini leyo abantu ababeyikhangelele ngaleso sikhathi. Seziningi izinto ezingenzeka ukuthi ziguqule kube ngcono kuma-Democrats kubonakale kuma-Republicans kumbe kube ngcono kuma-Republicans kubonakale kuma-Democrats.